Endabeni zethu lamhlanje kubunjwe ibandla leZimbabwe Communist Party elingasoze lincintise kukhetho oluzayo. Idale lePhalamende kweSouth Africa lizavota lamhla kulabanye abafuna ukususa uMongameli Jacob Zuma esikhundleni. Kuza kwenziwani ngabasakhulayo abafika inkulungwane ezimbili 2000 abaxotshwa nguhulumende? Kulayisok namhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokuxokozela kumabandla ezombosazwe eZimbabwe. Bayalwa abalandeli bebandla leMDC leZANU-PF. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo ethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu eleVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 9:09 AM 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.